Ngiyabonga ngethuba leli. Esingakhulumisana ngikho kumbe ngathi ngakho lebandla lezanu-PF ngokokuthi indaba zama-reforms zizahanjiswa njani sikhangele ukhetho luka-2023. Akukho esingakhuluma ngakho ukuthi sigcine sesiphambanisa amalungelo abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo-2023 bazangena kukhetho bekhethe ibandla ababona ukuthi lingabancedisa ukuthi izinto zitshintshe eZimbabwe. So yikho kuphela esingathi thina njenge-CCC ukuthi yikho esingahlala maybe sikhulumisana ngakho indaba zama-reforms ukuthi ukhetho lube lokuthula. Ukumisa ukhetho luka-2023 kuyinto engaphambanisa lokwephula umthetho wamalungelo abantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo-2023 bazabe besiyakhetha amalunga awephalamenti lawe ama-councillors azabamela ngo-2023 lo president abazabe bemkhethile wabakhangelele ukuthi impilo yabo izatshintsha ngo-2023 sebekhethe uhulumende abambona enguhulumende ongabakhokhela izinto zitshintshe eZimbabwe, thuthukise iZimbabwe sisiya phambili. So I think yinto esingeke siyifake ku-agenda ukuthi singahlala phansi sikhulumisane ngalolu daba.
Ungathi umhlangano lo owabatsha bebandla leZANU-PF ungaphuma lamacebo okuthuthukisa ilizwe yini lo mnotho welizwe? Sesibona ukuthi bona baxoxisana lomongameli welizwe ongumkhokheli wabo umongameli Emmerson Mnangagwa, njalo siyabona ukuthi bakhulumisana labaphathi intambo bakahulumende. Bengaletha yini intuthuko elizweni kumbe hhayi nomhlangano nje webandla labo?
Umhlangano weZANU-PF wabatsha abantanga bekhulumisana lokukhokheli wabo uMnangagwa umhlangano engingawubona njengekhokhasi mina kimi, njengabantu abakhankasayo nje bevumelana abakuvumelanayo, ngoba kuyananzelela ukuthi iZANU-PF isile mnyaka isifusa, abantu beZimbabwe bayadubeka, akula nto ehambayo. Sikhuluma kathesi kulento eziningi nje abangazi athi besiyo, bafake ozubuko, abantu bayadubeka, bamelela amabhasi beze befike ezindlini ebusuku, lama-accidents aba maningi, amabhasi abagadiswayo, amabhasi abo 1960. So akukho intuthuko esingayikhangelela, abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu, esingayikhangelela kubontanga lama-policies abangawafaka angayenza ukuthi into zitshintshe eZimbabwe. I think like lananzelela emalangeni adlulileyo abakwaziyo ngokuthi sekusungeyathatha imbuzi zabantu in this century, angiboni ukuthi nxa kumele sibe sikhuluma ngento ezingathuthukisa iZimbabwe singathi ngo-2022 umuntu ebecabanga ukuthi uyahamba emzini womuntu ethatha imbuzi zakhe. Asilanto ezingcono yini njengabantwana beZimbabwe especially kubontanga.